lapha njengendalo elikhulu ele-Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly. Sihluza-ke udaba oluhlangana nelizwe lethu, ikakhulu indaba yokuthi kulamazikhozi ayenziwayo angekho emthethweni. Ukukhishwa kwamezazi zayithethwe ngabantu kuhle kuphalamende, kufakwa laba abafunwa ngumnandagwa. Kuma-by-elections akhona abantu bebesabiswa ukuthi banciphise okungekho emthethweni. So sizayihluza indaba, siyifake kuZulu, siphume nempumela yokuthi kambe senzenjani. Siphumelele ephalamende kumbe sisesonke sikhona. Ngakho siqedile ama-consultations ozawenza loZulu jikelele. Sizajika njalo kini sizazise ukuthi i-position ethethwe yiphathi ngeyokuthi. Okwesibili, ngokokuthi kuthe thina asingeke siphumelele iphalamende kuphela eyokumisa indaba le lamakhosi lizule igqosha likhuluma lapha. Sizakhipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action eyokuya lingena ebantwini, sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe, sigcine, siqine, ngoba silwa nomuntu ongenandaba nathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphenduliswe. Ama-constituents lapho abantu bebabanje ukuvota khona, sekukubona abantu besukuma bebhala ama-petition, besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula, kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli babo abafunayo, hhathi abaezi bafakele bona.